So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje lyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Okwakhathesi abantu babona ingani ithule, kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa eTivu izolo.
Amapholisa kathesi asetela abantu laba ama-suspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owayengumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasifika ngalokho usitshela uhlupho bayo lokulikhontinua siya phambili.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho-ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwisa mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela nxa begula.
Insuku mahlabe zolu kukhanya kuyaqanda. Eyikho-ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani nxa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngoba ikhekhele zabantu. Iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Xa sukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satsho kakudala. Okwakhathesi abantu babona ingani ithule, kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokelo bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hhayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiya emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhwisa mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapholisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alithumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama-AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubuthwele 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amaphoyisa athanda kwazihlawuzile ukuthi ye amapholisa kathesi asethela abantu laba ama-suspects.
Ye, singathi-ke kuhambe njani kona ngale e-Chicken Inn Base?
Sisakhangela Dube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2 amandoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja baya phandle bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yasedubula umsoja wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa sixoxelaye eseHarare. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kunsukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasosha kungabe kubangelwa ngurhulumente ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usukula lingxoxo.
Ukubuya kwethuna leli lithunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjongo ukuthi kathesi nxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo bekutshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula le-South Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona ku-ground. Umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo. Sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njenge-South Africa la ezimelelayo. Kodwa ngale asitshelwa yi-South Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yi-South Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba lolulutho olukhona phakathi kwelizwe esokuthi hayi South Africa izangenela, i-South Africa izangenela. Hhatshi thina amaZimbabweni imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Pollard ikhona bona ngani yi-platform enhle ema-political parties. Even nama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni.
Ye
udubo lweZimbabwe lulungiswa Zimbabweni.
Ye siyakuzwa baba eGawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele lusithi.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa, yeah, kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe seyahlulekile, ngingasakhulume ilizwe li-right, ilizwe ngabantu kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende seyehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa, so kufanele South Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengene komakhelwana kumnikeza igunya umakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela, badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nawe uyakwazi ukuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezano. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile, ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapha into ziyatshelela lapha.
Hayi umbono wakhe lowo Kipsi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengesizaba ngeseZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebeyehlulekile kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi izinto zihlale zinzima kuphela khona bazathola intshukuthi akhangele ukuthi adekusenzakalani insuku ezedlulileyo bona abantu ade beganga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisiyo ukuthi uhulumente seyeshilekile uhulumente kayeshilekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela esisuke kwehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanu p f ezikhona ezisebenza lezizida ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole sasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-south africa iyakunanzelela khonokho njalo i-south africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sekutheni hhayi kayisihlipho esingakhuluma ngako kade silokho ngoba yonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekutela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zihlale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridini umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathethi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise ungabe kushupha phakathi kwelizwe layo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane ugawule uthi silelungelo lokukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ubukhuluma ngabo-Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lomnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahluthuna umbuso kwelemali bakhulumisana loZulu nehlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuso kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangajadanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victor Matutu weZim Imbokodo, lo mnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili mfokambelasi. Umntwana onguyomdala ekhaya la ungumfana nguyoba indlalile.
So ke asithi ke unkosazana Matutu kona enje mana simuzwe. So wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ungaba lamantombazana kube labafana kume njani konabo nxa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wedwa.
Hayi kutsho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ba uMagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi ma ngisabe ilifa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami yilabo kunokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana udlilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekelwa lapho ukuthi naye indlalifa kababa le kodwa ma sengimama ngiyinitwanije angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi ngishiyele indlalifa yami ngumfana kule kube nginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhale wili ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba uMathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi umntwana oyendli ongumfana omdala uma uthi angiyibhalangi wili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala amafa sizama ukuthi uma sisaba sabela abantwana ngokulinganayo
ye magonya uncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu uvuka Mvelase ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokamele ukuthi sidinga amacingo ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethe tshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhulu umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke aze asalegcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale wili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi-ke udaba lethu luma lapha walamhlanje besixoxa lo nkosazana Victor Mathuthu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
sonke
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazi omuhle Zimbabwe muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa lomthabisi Onias Ndlovu umsakazo weOnVTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwePink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu besifazana elizweni. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo weOnVTV
sabona Mike siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu ngama features singathi iOnVTV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude esingathi thina ngama talk shows lama drama sesike saba lemidlalo esidlale ku ZBC njalo yazodlala la ku internet siphinda njalo sisebenze lama company angathi asekhulile lapho sibancedisa khona ngama services emedia singathi thina i media consultancies silenhlelo ezifana labo Pink and Pep esiyadlala ku National TV njalo khathesi isidlala la ku internet via YouTube
siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu iseason 2 yohlelo lwe Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana ukuqhakathekile okungakanani yini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana
kuqhakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lenhlelo kubomabona kude kanye le la radio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana esikhathini esiningi singananzela ku radio la kumabona kude ku TV lapha sithola ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be interviewa kuma radio la kuma television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama kupolitics, sanazelela ukuthi abaningi omama bayakhala ngokuthi abala ma space or izindawo kuradio la ku-TV lapha abangenelisa ukuthi bekhulume imibono yabo, njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-GNU. So sabona kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi senze uhlelo loliphinde emphephu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imibono yabo lathi sizwe imibono yabo e-GNU.
Kula bantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo, nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kulabatsha abaningi abesifazana abenza imisebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu kuPink and Purple bengasithola kuFacebook at OnVTV, njalo bengasithola mhlawumbe la kuYouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under OnVTV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku-email address ethi onv.net@gmail.com. I-email njalo ngiyaphinda, it's onv.net@gmail.com. Bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu, njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lwethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we OnVTV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadini lokusasa. Siye sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ngelizwi lethelithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha, siqale kuyo indima yesithupha sekuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje, wathi ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenza usebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa. Kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babe gogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe gogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha. Babe khangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile, esasidinga uncedo, sisiza esinagogeni empelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile. Engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni. Wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza. Kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi, bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Ngababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu, into abayaziyo ukusola lokunameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehlulekayo phakathi kwethu, singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezomculo namhla silogugu moyo.
Salbonani, salbonani emakhaya, igama ngugugu imoyo owaseluveve kobulawayo. Ugugu uqala ucula esemncane esebenzise eMtshabezi High School apho ebengicula khona lo Thembani Dube, and then ukusuka kwabe Mtshabezi ngacula le brothers zam nosister wam besiyigroup ebelithwa lona iUblaze, and then ngasuka njalo ngaya eHarare apho bengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi, oElias Msako, oKudzinya Kujka, oBethani nabo Messi. Ngaqala ke kwenze yami album eyawuqala ibithwa yona Nero Parashe, ngayenzela ividiyo, and then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy, and then kwazothi ngo-2013 ngenza i-album ebithwa Unati engasazange ngikwazi ukuyimaketha kakuhle ngoba bengisenzisa apha eCape Town where I'm based okwamanje. Apha eCape Town ngirelease i-single zami ezimbili, eyaqala yona ithwayo On My Knees, ele video eku YouTube. Ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo, usubscribe, like, comment, uzoyifumana pa i-video. And then bese kusithi i-audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo. Ingoma ethiwa Ngiyabonga. Those are the singles that I have for now. Up in Cape Town, I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians. Just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucula labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. Ship Gate Citadel Church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Thank Thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele ebesilazo lamemetheka egciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisayo ngoKipstube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.